Ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba becela idolobho lakobulawayo izolo, uDokotela Patrick Ncube okhangela ngezempila kahle ekhanseleni yakobulawayo uthe isibhedlela seThorngrove esilungiselelwa ukuba yisibhedlela seCOVID-19 sikhangelelwe ukuphela ngeviki ezayo.
Ama renovations aseqalisile and khathe sesiplaster ama partitions la esesiwenzile. Uku renovate most likely it should be over by end of next week.
Mayelana lokubekwa komufi obulewe ngomkhuhlane weCOVID-19, uDokotela Ncube uthi benza amalungiselelo okuthi umzimba wakhe uchiswe ngukhansili.
Baba lo ukuthi njengeya yonke imkhuhlane le ethelelwanayo sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi khansili, imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo okuthi simchise.
Namhlanje uMnumzana Ncube wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 eyokuzwisisa kabanzi ngamanyathelo asethethwe okulungiswa kwesibhedlela, ethi uhulumende kabavumeli ukukhuluma bengaphiwanga mvumo. Kusenjalo, uZulu ukhathazekile ngokusweleka kwendawo ezihlolwa umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo, ikakhulu ngemva kokubulawa komuntu oyedwa yileli gcikwane. UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuyethusa ukuthi sekufe umuntu ngapha abantu lokhe bebonakala bebuthene.
Ukuchona kwabantu ngegciwane leli ikakhulu khona phakobulawayo indaba elusizi kakhulu, indaba esethusile njengoba sazi ukuthi abantu bachona bebuthene bengenzi lokho kodwa social distancing, kusho ukuthi abantu abaningi bengabamba lomkhuhlane enje kube lusizi ukuthi silahlekelwe izimpilo zabantu.
UMnumzana Dumile Sibanda uthi inani eliphiwa abantu ukuthi bangaki asebe lomkhuhlane alaziwa ngoba yonke into isenzelwa ngaphandle kwedolobho.
Asikwazi ukuthi abasipha khona kuyikho yini amafigures esiwaphiwayo ukuthi kobulawayo ngumuntu oyi-1 osefile ngecorona. Sikukholwe njani? Sikubambe njani? Yonke into yenziwa eHarare. Kuzaze kube nini lathi sithole kungokwethu esizaba nama-statistics ethu aqondileyo? Kodwa sicela ama proper correct figures of abantu abagula lomkhuhlane asebedlulile ngomkhuhlane lo.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele isigaba sephumula uthi kobulawayo akukabi lendawo esilungele ukonga abalomkhuhlane weCOVID-19.
La namuhla kobulawayo akukabi le preparedness ngoba akula equipment, kumbe kusiyaphela iviki izabe sikhona. Angilaqiniso lakho but sithemba kuzenzakala njalo ngoba siyezwa ukuthi kobulawayo iCOVID-19 isingeni.
UMnumzana Butho Chabalala esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi lesi isimo simenza abe lokwesaba.
Njengesakhamuzi sakobulawayo angifili safe kuleli gcikwane lecorona ngoba kungela zibhedlela eziqondile kahle sokulapha laba abangabe betholakale bele mkhuhlane lo weCOVID-19.
UZulu wakobulawayo uthi ngesikhathi okwahlatshwa khona umkhosi ngomkhuhlane lo kumele ukuthi kube sokukhona okubambekayo osokwenziwe ukuvikela abantu baleli dolobho, kodwa yonke into ilokhe ingakaphuthi. Isilo seCOVID-19 sesize safika kuleli dolobho, nanku lomkhuhlane uze wathatha umuntu oyedwa, engxenye vele baningi asebebulewe yiwo loba asebelalo igcikwane kodwa bengakahlolwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.